Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuZANU PF wathola umhlaba abese uthathelwa nxa esephumile kuZANU PF kumbe sexotshiwe kuZANU PF. Ngokuba nxa kusabiwa umhlaba kawufanelanga wabelwe abantu ngokuba bengamalunga eZANU PF kodwa kumele baba wabelwe lowo mhlaba ngokuba beyizizalwane zeZimbabwe, citizens of Zimbabwe, hayi members of ZANU PF. Ngakho ke lento igange kakhulu eyenzakalayo kumele ingavunyelwa ukuthi iqhubeke isenziwa. Umuntu okade kuZANU PF abelwe umhlaba nxa esephumile kuZANU PF kumele awugcine umhlaba lowo ngoba wawuphiwa hayi ngoba engweZANU PF kodwa eyisizalwane seZimbabwe.
Bakhona abanye esesike sezwa kuthiwa sebethathelwa amaplazi njengoChipanga ngoba sebexotshiwe kuZANU PF. Ungathi lokho kuvezani?
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi engqondweni yeZANU PF umhlaba wabelwa abantu beZANU PF awabelwanga abantu beZimbabwe. Kanti ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi baqondile abalweli abalungelwa abantu, baqondile abasemhlabeni wonke jikelele abathi umhlaba kawabiwanga ngendlela eqondileyo eZimbabwe ngokuba wawuthathwa kubelungu usabelwa iZANU PF hayi izizalwane zeZimbabwe. Kanti ke sokusenziwa into egangileyo yokuthatha umhlaba wenziwe ube libhola lokugcina abantu beZANU PF njengalokhu vele kwakuyinjongo kwasekuqaleni. Into enjalo kayifanelanga yamukeleke noma kanjani. Abantu kumele kungakhathalele whether ube kuZANU kumbe ube ngaphi angathathelwa umhlaba nxa esephume kuZANU PF.
Uhulumende uthi ufuna ababe ku-G40 abafana loMzembe abaphephele kwele South Africa baphendukiswe ekhaya bazebhekana lamacala abetheswayo. Ubona ele South Africa likuvuma lokho?
Akusento elula ngokuba kulomthetho eSouth Africa mhlambe ngabe bebathatha kwenye indawo eliganga nje ebuswa ngendlela engekho emthethweni engelamthetho kuBanana Republic bekuzaba lula. I-South Africa liyana ile constitution ilomthetho ile independent judiciary, akulula kangako ukuthi uthole umuntu eSouth Africa umlethe la. Kuzamele baveze ubufakazi obucacileyo obuzakwamukelwa zinkantolo zeSouth Africa ukuthi ubufakazi obuveza kahle kamhlophe ukuthi laba bantu bona kuze kufike esibangeni sokuthi sebengabuyiselwa emuva. Kuzakhangelwa i-extradition treaty yakhona ukuthi isemthethweni yini, ukuthi amalungelo alaba bantu azafika ahlonitshwe eZimbabwe, ukuthi asoze baphathwe kabi, ukuthi bazathoniswa ngendlela efaneleyo, ukuthi bazathoniswa ngendlela esemthethweni ehlonipha amalungelo abo. Konke lokho kuzakhangelwa bengakasuswe eSouth Africa balethwe eZimbabwe. Asomdlalo ke lo, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe bathole balethe ngapha eZimbabwe